Njengaje enhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association sasivele sikhulume kudala ukuthi uhlupho oluseluveve loliyana lukhomba kakhulu City Council. Ngokunjalo ke ngasethumele omongikazi ukuthi bagijime baye khona phana abayibo abasebenzela uCity Council. Sikubona kuyinto enhle njalo sikhangelela ukuthi basinike impendulo eqondileyo ngoba abantu labana bayagula kabasiki ukuthi bangamachapa njengalokho kwakukhulunywa ukuthi bayefile kugesa amabhakethi. Umkhuhluthi bachekwe kukhanya ukuthi kambe iva imbe singathi izibindi kazilimalanga yini lezinso kazilimalanga yini ngoba kukhulunywa ukuqaleni lapha ama results ayangantwa ayathu uzabangela ukuthi ekucinene abantu labana izinso zicollapse abantu okuzabangela ukuthi abantu abaningi bafe nxa iCity Council ingakunanzelanga khona konke njalo lokhu iphikisa iCity yona kayikho khonapho. Khonokana kwenzakalayo ukuthi amanzi okunatha la manzi awengcekeza yesuka kuhlangane yikho kulokhu kubangela umkhuhlane leyo lokhu siyibona imemetheka siya phambili khonapha eluveve ku-ward 15.
Baningi okunganani abantu asebecathuke izandla ngenxa yamanzi onayo.
Inani labantu singeke sibe lesiqiniso ngoba kukhanya kulokhu kusiya phambili kodwa ke sicina besizwe kuthiwa kulabantwana lezalukazi nje kade seziqalisile ukujengisa lowo mkhuhlane inani belingafika pho sabahlanu. So ngingazi kathesi ngikhuluma ukuthi ngabe sekunganani ngoba kukhanya inani lakhona lokhu lisiya liqhela lisiya phambili okubangela ukuthi sizwe kuthiwa ugatsha lwezempilo khonaphana kuCity Council solugijimelwa khona ngalo ukuthi bayebona ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa kula bongikazi asebethunyiwe ngumanisipala ukuthi bayohlola okwenzakalayo. Ungasela ukuthi libona kulinyathelo elifaneleyo yini leli kumbe kukhona elifuna kwenziwe ukuze kulungisiswe lolu daba?
Uhlupho lodubo oluthinta lamanzi kuwa 15 eluveve lokhu lisiya luqhubekela phambili ngoba uyananzela ukuthi kathesi sebekhona abantu asebebhonquka izandla. Kuthiwa ke laba ababhonquka izandla ngabantu abayibo abaqala ukusebenzisa amanzi akuqala lawa empompini la amanzi ayekhanya engcolile ehlangene lengcekeza yezambuzi. Ngokunjalo ke yibo sibili esibazulele ukuthi baphakathi kodubo baphakathi kohlupho lokuthi izandla zabo sezilokhu bhonquka njalo sicabangela ukuthi ngumkhuhlane omkhulu mhlawumbe phakathi emzimbeni.